Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Isigwebo leso sesenzele abantu ukuthi iZANU-PF kumbe uhulumente akavikeli muntu owenza into ethi. Njalo umthetho ungumthetho, umthetho ulandelwa njengoba unjalo ungumthetho. Ngibona lesi sigwebo siyisifundo kubo bonke abantu abangafuthi banyelisa ibizo leZANU-PF ukuthi.
UPius Jamba Mkandi olilunga leZANU-PF wabulala unkosazana wa Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi omdala eNyathime. Usegwetshwe ukuphika okweminyaka engamathumi amathathu esejele.
Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha okwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso okuyikho okwenziwa lekubotshweni kwabantu.
Amapolisa esijungiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwengumeli wezengeza West edelele ephalamende olilunga le-Triple C umnumzana Job Sikhala. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane usefikile koBulawayo kuhambo lakhe lapho asuke eJohannesburg kwele-South Africa ngoMvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UPius Jamba Mkandi owabulala unkosikazi Mo Blessing Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini okukhamanzi omdala eNyathime osegwetshwe ukuba ahlale kweminyaka engamathumi amathathu ejele. Umahluli wedalele High Court Justice Esther Muremba uthi akazange ethulele uMkandi isigwebo sokuba alengiswe ngoba uthi wenza icala leli edakiwe njalo ethethe izidakamizwa. Unkosikazi Ali oyelilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change wayemelwe ngumnumzana Job Sikhala. Oselo mnyaka lengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Security Prison ukulandela ukwetheswa kwakhe icala lokutshotshozela uDlakela. USikhala uyaliphika icala leli njalo sokwehlule ukuba aphiwe isibambiso se-bail. Okwamanje isidumbu sikankosikazi Ali sisesibhedlela seChitungwiza General Hospital. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxhume umnumzana kuChaca Phulo igqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo okubandla le-Triple C.
Ngibonile ukuthi uJamba ugqwetshwe i-30 years kodwa bengingatholanga ithuba lokuthi ngibone izizathu zenkantolo ukuthi yona inkantolo ngesikhathi inika leyo judgment ibicabangeni njalo noprosecutor ubeten. Kodwa engingakwenza ukuthi ngikutshele ukuthi i-court xa ekhangela udaba lwe-murder isebenza njani. Okokuqala bayakhangela ukuthi ukubulala lokho nxa kuyimpesa kwenziwe kulalokho esithi ngama-aggravating factors. Bayakhangela ukuthi ucuku lwakhona okade lusetshenziswa lunganani. Abakukhangelayo bayakhangela nxa ukhidimethe umuntu bakukhangela nje-aggravating factors. Nxa usenza i-robbery bakukhangela nje-aggravating factors. Nxa usenza okunye nje ukuganga ngesikhathi ubulala lowo muntu khona ngokwakho kuhle kube i-aggravating factors. Nxa kungakule aggravating factor sokusitsho ukuthi i-sentence yakho kuyabe sekumele ukuthi ibe yi-death sentence kumbe ibe yi-life sentence. So lapha nxa bese-30 years angazi ukuthi i-aggravating factor ibingekho yini. Mina nxa ngikukhangele nje umuntu womthetho ngibona ingazane futhi baliswelile bekungela aggravating factor. Ukuthi usitho usukhangela udaba lwakhona kuba nzima ukuthi uzwisise ukuthi i-aggravating factor ibizasivelakala njani. Singazi-ke bakhona abaphendlileyo i-judgment babana amaphepha akhona mhlawumbe nami ngizakusebenzana ngizwisise ukuthi kuhamba njani kunzima into yezomthetho ukuthi ugijimele ukusola i-judgment ungakayiboni
ye kodwa nxa sikhangela sibili wokunje akutsho ukuthi kumbe umuntu kumele agwetshelwe ukuthi ayalengiswa njengoba ukhuluma ngokuthi kumele kube lokho okuthiwa ngama-aggravating factors athize akumelanga alengiswe yini umuntu
kuya ngokuthi ekunikeni i-judgment yakhe ujust utholeni inkundla itholeni mina njengomuntu ongazange wabala kumbe walandela angazi ukuthi kuyini akutholayo njalo esentenza esenza isentencing yakhe ngizamile ukudinga i-judgment yakhona izizathu angikaziboni ngizawuthi nxa sengibone izizathu ngenelise ukunika umbono ongani uhlangene uphelele ungangaphezu kunzima ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyakwazi ukuthi ngekhaya abantu abaningi bazakhala ngokuthi umuntu njengasibane ama-newspaper ezibulewe ngendlela ezihluku kangaka kwehlule kanjani ukuthi kube le-death sentence ngendlela akade kubhalwe ngayo ema-newspaperni ngingathi kuwe yiyo indaba naleyo efuna wona lawo ama-death sentence kumbe ama-life sentence kodwa phela manje njengomuntu ongabonanga ukuthi enkundleni ekoti kuhamba njani kunzima ukuthi ngikunike isinqumo kuyamele ngimelele i-judgment izibe khona ngithole abazwisisayo ukuthi kuhambe njani ngingakuniki leyo opinion kumbe leso sinqumo kodwa okwakathesi njengomuntu obale ama-newspaper lami ngimangala kanye nozulu ukuthi kungabe kuhambe njani
ye khonapho vele njengokutsho kwakho abantu bayakhuluma sibili ukuthi kambe umuntu waganyulwa waqhunywaqhunywa kodwa uze kuthiwa-ke 30 years khonapho bayamangala njengawo babaphulo
lani kuyangimangalisa
umnumzana kucacaphulo lilunga lebandla le-TCC njalo ligqwetha elilela ilungelo loluntu ubexoxa logibbs dube westudio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo owebandla leZANU PF.
Ya, lokhu kuyiwufakazi bokubana abantu balandzelele ukuthi khona uhulumende wethu akamelelani lobudlwangudlwangu njalo abantu bangaganyi besebenzisa ibizo lephathi eleZANU PF. Njalo iZANU PF ayithumi bantu ukuthi bayoganga. Lokhu yibo okuyiwufakazi bokuthi abantu bayenza izinto bangabofaka ibizo lephathi phakathi. Iphathi yabizimelele and isigwebo leso sesithengisele abantu ukuthi iZANU PF kumbe uhulumende akavikeli muntu owenza into ebi njalo umthetho ungumthetho umthetho ulandela njengoba unjalo ungumthetho ngibona lesi sigwebo siyisifundo kube bonke abantu abangafundi bangcolisa ibizo leZANU PF ukuthi hhayi iZANU PF yathuma abantu iZANU PF ayithumi muntu umuntu yena ngenza izinto abe sefuna ukuzeka iphathi iphathi yeZANU PF ayikhumi bantu abangcolileyo ayifuni bantu abaphambanisa ibizo likamongameli kumbe ibizo lebandla leZANU PF isigwebo lesi ngibona sihle kakhulu
ye kodwa kulabanye vele abadinga ugwetshwe ukuthi alengiswe ngoba waqhumaqhuma umzimba womuntu waphozela khona ngale emthonjeni okwakudala so bayakhala abantu lapha Nkomo
ye kungabe kunjalo kodwa imithetho yandaba phela iyabe icubungulisisa indaba yibona ukuthi bona isigwebo esifaneleyo yisiphi abantu bazi bakhale bathini kodwa phela anti kulwetshwa ngothi olukhangele ngezemthetho oluyilo olugwebayo lukhangele ukuthi lona lugweba kanjani so ngaleyo ndlela umuntu angathi angabe uthe bona abanikazi bomthetho bayakwazi ukuthi bawuhambise njani baze bafike kuleso sigwebo
ye bayakhala njalo bathi vele ibandla leZANU PF lilobudlwangudlwangu yikho vele abantu abakhuluma ngakho la
leZANU PF alinabudlwangudlwangu not umuntu yena yedwa olobudlwangudlwangu kulabantu asabangena kubandla leZANU PF besizodinga ama-chances besizodinga ukuthi bavikele ubugebengu babo so yikho lapho boni khona amapholisa nxa ebopha akakhethi ukuthi wathi kanti ikakhulu nxa ulilunga leZANU PF wenza ubugebengu sikubone ukuthi uphambanisile ufuna ukuthi khona ungcolise ibandla isigwebo sangikhona laso kufana ukuthi sibe sikhulu kakhulu ukuthi abantu bafunde ukuthi ibandla leZANU PF likhona ukuthi lithuthukise ilizwe ayikhona ubugebengu lalawo esikhona abantu ama-chances lawo yiba bangabe bekhona bebuya bezimele bebodwa begathe ngebizo leZANU PF iZANU PF ngazifundisa abantu ukuthi babe lobudlwangudlwangu lokho angeke ngikuvu
kodwa kuyini okwezinto abantu becabangele khonokho Nkomo
ongabe kusenzakala yikuthi ibandla leZANU PF libandla elikhulu libandla labantu bonke libandla elithandwa ngabantu so abanye abantu babe sebebona khona njengoba kuyibandla elinamandla ngathi ungazika ngokuthi mina ngoweZANU PF abantu bazakuthi bazangikwesaba kanti-ke bona ngezifundiso zangikhona ngazihambe kuthi ku-Stable School of Ideology kufundisa ukuthi abantu bezawuthefu libanje linjani. Akula lapho ufundisa khona abantu ukuthawile ukuthi wrong, akula lapho ufundisa khona abantu ukuthi khona baphatha abanye abantu kubi. So ibanje lezamthefu ifuna umuntu olisisayo ukuthi ngabe kuthiwa bonke abantu bayangena ku-school of ideology, lebo school of ideology, bezwa ukuthi ibanje lezamthefu ibanje linjani. Kunama-chances akhona abangabe befuna ukusingcobisa. So abantu asezibekele ukucabangela, kodwa iqiniso elikhona ukuthi ibanje lezamthefu alabuzwangzwa.
Umnumzana Malachi Nkomo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eSefilaphosi eMatabeleland South. Amapolisa eshtungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwaye ngumeli wezengeza West edalele parlamente olilunga leTRC umnumzana Job Sikala. Yena oselomnyaka olengxenye evalelwe eGurubhi Maximum Prison lanxa engakafunyanwa elecala. Umbuthano lo obukhangelelwe ukwenzelwa eHuruyatso Community Center ngomgqibelo njalo ukhokhelwa inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust, kodwa amapolisa esithungiza alile ukuvumela lomhlangano esithi wephula umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act. Inhlanganiso yeJob Sikala Solidarity Trust ikhankasela ukuthi uSikala akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Ibandla leTRC lithi ukuncitshwa kwakhe i-bail kuveza sobala ukuthi uSikala uyahlukuluzwa nje ngohulumende weZANU-PF ngendaba zombusazwe, kodwa uhulumende uyakulandela lokho. Sixoxe lomunye wabaphatheke kumkhankaso ukuthi uSikala akhululwe, umnumzana Themba Kuye Moyo.
Kusicelo sethu sokuyenza umbuthano weJob Sikala Solidarity, sasingazange sithi ukuthi siyabhikitsha kumbe siyamatsha. Bekungumbuthano lapha ade kuzayenziwa khona izinkulumo abantu bebuthene. Okusethusayo yikuthi nxa sesivinjwa, incwadi yokuvimba isisitshela ukuthi thina besifuna ukubhikitsha or ukwenza udwendwe lwabantu behamba. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende kaphili ngeqiniso, okuyikho kwenziwa lekubotshweni kwabantu. Okumele abantu bekunanzelele kakhulu yikuthi abantu bonke ababotshwayo bengathonisiswa ngabantu abanakanelwa kumbe abanikezwa ibizo lokuba bayizitha zelizwe, okufanana lakhonokho kukaJob Sikala. Kuyasethusa kakhulu ukuthi kati ilizwe lethu njengoba lililizwe elilozibuse, ilizwe elibuswa ngentando yabantu, pho abantu abazavunyelwa ukuthi benze okufunwa ngabantu empilweni yabo langokwelizwe yibaphi nxa abantu abakhuluma ngendaba. Ngifuna ukuthi sikuqondisise kuhle, uJob Sikala ngesikhathi ebotshwa ubengu-MP. Nxa kubotshwa umuntu onguyolawula imithetho edalele ephalamende, ebotshelwa icala thina esilithatha ukuthi licala eliselibunjwa njengokomthetho welizwe ukuthi angancintisi kwezombusazwe, kusasa ngubani ozaba khona, umbuso welizwe uqondane lobani.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba?
Okwakuqala siyabonga ukuthi basincitshile leli thuba, khonokho khona kukodwa sokusenza ukuthi indlela yekuthi sazise abantu ukuthi uJob Sikala ubotshiwe, uJob Sikala usehlaliswe ejele kwesikhathi eside, yibo asebekumemethekisa ngoba umuntu wonke usezibuza ukuthi kati laba bavinjiweyo bavinjelweni. Okwesibili, iJob Sikala Solidarity Council akusinto yeHarare kuphela, yinto yeZimbabwe yonke. Ukuthi umuntu wonke eZimbabwe usekwazi ukuthi umuntu oyenza indaba zombusazwe abotshwe. Nxa abanye abaphila laye abahlanganela laye sebefuna ukuthi batshengise umhlaba, betshengise abenkantolo ukuthi kulo muntu obotshiweyo ongakhululwanga sesivinjwa ngamapholisi, sebesinikeza ithuba elihle kakhulu lokuthi simemethekise udaba lukaSikala luze luyefika lakwangaphandle kwelizwe.
Vathini abaphandle kwelizwe abakwamanye amazwe nxa lihlangana labo likhulumisana labo ngodaba lukasikhala lolo?
Njengoba siyinhlanganiso elimukisa abantu ngodaba lukajobsikhala, akupheleli elizweni kumbe akupheleli kwabaphakathi kwelizwe. Sikhuluma kanje ihlanganiso le silama-ambassadors abangaphandle kwamazwe abagoqela amazwe esigaqelane lawo kusadak, siphinde sikhangela amazwe angaphetsheya le kukwangulukudela kubo Europe. Sesilawa ama-ambassador akhona ngale. Sikhuluma kanje umlando wawanikezwe yikuthi labo bagqugquzele kakhulu ukwazisa abantu ngale ndaba kajobsikhala.
Umnumzana Themba Kuye Moyo yisiphathamandla senhlanganiso yeJobsikhala Solidarity Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo oweStudio 7. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthe akazi lutho ngokuvinjwa komhlangano kaSikhala. Kusenjalo amapholisa kaBulawayo abikwa esevimbe njalo umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party obumele wenzelwe eStanley Square Wall ngomgqibelo. Amapholisa abikwa esithi kulengozi yokuthi kungaba lodlakela ngoba bebandla leTCC beqoqa ukutshengisela. AbeTCC bona bathi lawa ngamanga aluhlaza. Izimota ezinkulu ezithwala impahla ezamagonyethi zikundwendwe ezinde emngceleni weZimbabwe leSouth Africa oweBeit Bridge kusukusela ngomgqibelo zizama ukuchaphela kweleSouth Africa. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi ikhefu lekhisimusi lelokuqala umnyaka omutsha selifikile, okuyisikhathi okwejayele ukuba labantu abaningi abachaphala umngcele besiya emazweni omabili. IZimbabwe lonyaka ithuthukise umngcele wayo ngenhloso yokwehlisa indwendwe zezimota labantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-Cross Border Traders Association.
Amagonyethi kade ekhona kakhulu nge-Saturday, kodwa okwakhathesi kwayenza ama-arrangements okuthi engaphakhi emgwaqweni, aphakhe kuma-truck stop. So bayabiza amagonyethi kancane kancane, okwakhathesi i-queue yakhona ise-gateway truck stop. So ama-lines akho made kakhulu ngenxa yokuthi bayenza ukuthi ama-trucks aphakhe kuma truck stop.
Udubo lolu lungabe lubangelwa yini?
Ya, ukugcwala kwama-truck kuyenziwa ukuthi i-staff siba silutshwane ngoba kunama ma passengers amaningi awahambayo ngezimoto ngamabhasi, so sizobona ukuthi i-staff siba singani. That's why sokuyenza kungani ama-line ayakhula.
Njengoba ikhefu lekhisimusi selifikile, kukhangelelwe ukuthi kulabantu abaningi abazakuba bengena lokuphuma elizweni, ubona sengathi kuzahambeka na?
Okwakhathesi kungcono, ngithemba ukuthi kuzoba labantu abaningi nge-weekend, kodwa okwakhathesi kusahambeka. Njalo siyabona ukuthi kulonyaka kulomehluko ngoba kukhanya abantu bafuna ukudlalela iChristmas yabo ngaphandle kwelizwe. Silo mlinganiso wabantwana ababanjwayo bezama ukucrossa ukuye South Africa, kukhombe ukuthi abazali babo baye befuna ukuthi badlele ikhefu leli ngaphandle kwelizwe. So okwakhathesi sibone impahla kakhulu, impahla yiyo engenayo eZimbabwe, hayi abantu. Sisazobona nge-weekend ukuthi kuzobe kunjani, kodwa kwakathesi kugcwele abantu ngaphakathi, kodwa azikho imoto esijwayele ukuzibona emabhodeni. Lezo esizibonayo ziyenza amalayini ukuze zifike Makusebed Bridge, zifike eMessina. Kwakathesi akula even imoto eyodwa ngaphandle kweborder.
Pho nxa abantu sebezahlala isikhathi eside kakhulu bemelele ukuthi becrosse iborder lapha, akuphazamisi na imisebenzi yabantu?
Ye, kuyaphazamisa. Sibone umnyaka odlulileyo ukuthi kwaphazamisa kakhulu kodwa kulo mnyaka kukhanya kulo mehluko ngoba ababanenga abantu abakhosayo basiye Zimbabwe ngilaye border bed bridge akulo mehluko kakhulu asazi salinde ukuthi sibone ukuthi nge weekend kuzobe kunjani kodwa kwakathesi kusangcono kusasebenzeka.
Umnumzana Dennis Juru ukhokhela inhlanganiso ye Cross Border Traders Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBait Bridge emngceleni weZimbabwe le South Africa. Umeli Ndlovu odume kakhulu ngokuchova intshelelezane esefikile kobulawayo kuhambo lwakhe lapho asuke eJohannesburg kwele South Africa ngomvulo ehamba lomunye wakhe uRoland Dube okunengi kuvela kwintathelo izindaba ya Studio 7 uEzra Chisa Svanda.
Lonyanga uMeli Ndlovu uthi uchove ebhasikile suka eGoli ekhankasela ukuthi intsha ingathathi izidakamizwa ngoba zibhidliza ikusasa yazo. Ababili laba bamukelwe ngabantu abaningi kobulawayo ngesikhathi bengena edolobheni leli kusihlwa kunje. Loba sebemadolonzima uNdlovu uthi bafisa uba abantu bangathathi izidakamizwa.
Ichovele sisuka eSouth Africa sichovela iawareness yedrug abuse. City stay away from drugs, say no to drugs. Sichove kahle kakhulu sesifikile lapha kobulawayo besiba thathu. Then upress most wasesiba le problem lapha emesina wasethatha i-taxi ebuya ngapha kobulawayo.
Uthube uthovela Ndlovu besiya kobulawayo laye ukuthi benze umsebenzi omkhulu. Bahlangabezwe ngabantu abaningi abagoqela ubaba omncane kaMeli umnumzana Siponyathi.
Sicela ukubonga uNkulunkulu ngokukhulisela uMeli umkhulise ngumntwana olembeko, umntwana olalelayo, umntwana othanda ama-sport kakhulu. Finally empilweni yakhe uze wakhetha umdlalo wokuthova untshelelezane. Siyambonga ukuthi uNkulunkulu umsizile wasuka naye le wazofika lapha. Sibonga bonke abaxhasi abasisizileyo kusukela eGoli uzokuzofika eBait Bridge sithola usisi we-elegance. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu angisize alenzele kahle ngasuku.
Omunye njalo bahlangabezile unkosikazi Phesenzi Yavundla oncedise ngokupha ukudla uMeli.
Singabalandeli bakaMeli njalo sihlala sisizana sisebenza la iGood Meli. Sizoko kungokomnyaka songumnyaka wesibili lo kumbe wesithathu sixhasa ngokurefresha udlule lapha ne-Trelegance Bait Bridge branch wadlule geza esidla izolo ntambama. Namhlanje njalo sesimhlangabezile lapha eChipangali labobhuti Ezra Chisa Svanda sesikhonda la e-Trelegance Bulawayo ukuthi ayirefresha esenza umsebenzi omuhle kakhulu kakhulu this year sisithi say no to drug abuse. Into esiqede yaba intanga eningi kakhulu ama-drugs. So hayi, siyamxhasa ubhuti wethu, siyabonga labalandelayo, siyabona laphana kuma-groups sibili abantu bayakhomenta bemxhasile.
Umsekeli wesikhulumeli zamaphoyisa kobulawayo uAsindile Inspector Nomalanga Msebele uthi uNdlovu labanye bakhe benze umsebenzi omkhulu njalo baxwayisa intsha ukuthi ingathathi izidakamizwa.
Njengamapholisa akobulawayo siwiwon ama-members of the public labantu abatsha ama-youth ekuthatheni izidakamizwa. Esikhathini lesi abantu bathatha izidakamizwa banathe okudakayo, intshengu, imbanje, isikanke, bagcine ekugcineni kwako konke bahambe balwe bachayane babula lani. Njengamapholisa kobulawayo be full force on the ground. Siyabe sipatrol indawana zonke. Nxa singakufica ustikile useceleni komgwaqo kumbungapi, we are going to take you. We are taking you to protect you. It is our constitutional mandate to protect lives and property. Siyabe siya kugcina ukwenzela ukuthi ungangena engozini. Laba bantu sebedakiwe baya cross umgwaqo bengakhangelanga, basengozini yokutshaya imota, basengozini yokurojwa, yokumagwa amankazana ngosengozini yokuhamba babhinywe bahlukunyezwe because they've been this drunken stupor. So siyawona ambonke ukuthi uthatha izidakamizo ayisiyo solution. Ukuthatha izidakamizo umuntu efuna ukuzichaza ngaleli khefu lekhisimusi, be warned. Njengamapholisa, we are rounding you up.
Lolu luhambo lesibili lukaNdlovu wake wachova intshelezi esuka kwele South Africa esiza eZimbabwe ngomnyaka ophelileyo. Ngime le Studio 7 ngingobulawa igama lamngenza Jesus Band. We'll be right back.
kwezemelika owayengumongameli wemelika umnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi siyembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba uTrump ngoba wathinteka kumvukela owenzakala ngokuthi owazakala ngokuthi January 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba mnemunye awesibanga sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me. In the right here, it was predictable. Ngoba vanengi ababe sitshenjalo laye ama actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ukuthi uza suspend constitution uzakhupha lokho ulokho enika evidence but i Supreme Court ngeyakhe ngiyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument. AMA states right. Angithi bahamba befaka ama fake electors ukubezithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which itina asimfuni. So it will be interesting as Supreme Court over the Supreme Court will recognize those state rights with the Colorado itin. Furthermore, Iro versus Wade, the Eliana A abortion was set aside because of our state rights. They set it back with the our states must determine their own cause and our states amending actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judge will totally swing with the change partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing just like Colorado nge 9 electoral votes yayo. It is a lot for someone to lose ofuna ukuthi athathe. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha e-America ukuthi just because ngabafuni mina ngizamsupport. Abanye even who don't agree, but at the same token there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he brings.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio khona lapha eMelika. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ngamalungiselelo awekhefu lekhisimusi. Singakehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. UPius Jamba Mukandi olilunga leZanu PF wabulala unkosazana Mo Blessing Ali waphosela umzimba wakhe emgodini wamanzi enyathime usegwetshe ukuphika okweminyaka engamachumi amathathu 30 years esejele. Amapholisa esithungwiza avimbe umbuthano wokugqugquzela ukukhululwa kwayengumeli wezengeza West edalele parlamente olilunga le-TCCC umnumzana Job Sikhala. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.